injongo ka president Nelson Chamisa ukuthi yena ahambe lembiko yakhe bantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo labantu abanje abathize abathize sikhangela kudalo kube lempumelelo enje ngibona ngani sisiya phambili kulo dubo lokuthi njengoba umnumzana omnangakwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge ngathesisi okusegcineni ukuthi ngasavumile ukuthatha amafoni ka-president Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami afuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungise ilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulungisa indaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zelizwe ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? U-president Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ukuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso wolizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njani ukuthi silethe imisebenzi, ngoba siyazi ukuthi lezi leZimbabwe liyakwanisa ukukwenza. Abantu abakhuluma ne-president bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba indaba zelezi ebezilethwe ngu-president. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo lokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo iwaphi?
U-president uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiso isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane lozulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lokuthenga lokho libuyele emuva.
Ngaphandle kokutshengisela, yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela, ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu beZimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso, besithi bona hatshi bo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
Nakodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza?
Okuqoqwa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngaluphi uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, u-president Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho. Umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana u-Robert Mugabe. Ngibone ngami yiso lesi sihlangene sifike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele. Ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba avuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayeleke.